Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ma ukampaigna for ukuba ngumongameli welizwe wenze izithembiso and then ma usuwinile uzifeze lezo zithembiso. Yinto esiyibona uJoe Biden njengomongameli omusha aseyenzile eMelika. Wapromisa isizwe ukuthi singamvotela uzomake sure ukuthi nge-first 100 days zakhe usehlabe abantu aba-300 million nge-vaccine. Sikubonile kwenza lokho ende kuyajabulisa kakhulu ngoba kuyathembisa, kuyabonisa ukuthi ungumuntu ongayenzi ama-false promises, ongathembisi abantu izinto angeke azenze. Okuyinto esijayele ukuyibona kuma-politicians ukuthi ma befuna ivoti yabantu babathembisa izulu lomhlaba, kodwa ma sebengenile embusweni bengasakwenzi lokho. So kuyathokozisa kakhulu okwenziwe ngu-Joe Biden and kusinika ihope yokuthi zonke izinto izikhalazo zethu akuthembisa zona uzosebenza ngamandla akhe wonke ukuthi zifezeke.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Indaba yokhetho yindaba eku-constitution yamazwe wonke and iZimbabwe ukuthi isebenzise i-excuse e-COVID-19 ukubana kungabi lokhetho iyasimangaza sonke, ngoba itshengisa ungathembakali kukahulumende. Uhulumende weZimbabwe I think uyazi ukuthi ngama-failures akhe asewenzile for the past 40 years, abantu beZimbabwe angeke babavotele. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi sibona ukuthi ama-elections ayarigwa kube lokungavumelani kokuthi owinileyo uwine ngoba evotelwe ngabantu. So lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ikuvika ngomunwe nje. Kumele nje ngabe bayenza imizamo yonke ukuthi i-constitution yelizwe iyalandelwa, abantu bayavunyelwa ukuthi bavote, bakhethe i-leadership ababona ukuthi izothuthukisa iy'mpilo zabo.